Isahluko 15, iBhayibheli lomvukela waselizweni laseFrance. Kusukela ngomnyaka ka-1517, imfundiso yemvuselelo yayilethe phambi kwabantu iBhayibheli elalivuliwe, njalo imizamo yonke yayenziwe eyokuthi imfundiso yeqiniso ifinyelele emazweni wonke wezwekazi laseYurophu. Amanye amazwe ayamukela ngentokozo njengesithunywa sasezulwini. Kwezinye indawo umbuso kaPapa waphumelela ukwenqabela ukungena kwayo, njalo ukukhanya kolwazi lweBhayibheli lendosela yalo ephakamisayo kwavinjelwa kwangafinyeleli abantu. Kwelinye ilizwe, loba nje ukukhanya kwasekungenile, akuzange kwamukelwe yibunyama. Okwamakhulu amane eminyaka, imfundiso yeqiniso yalwisana lemfundiso yamanga. Ekugcineni ububi bamqoka, njalo iqiniso lasezulwini lalahlelwa phandle. Ukulahlwa kuyilokhu ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni, kodwa abantu bathanda umnyama kulokukhanya ngoba imisebenzi yabo mibi. Johane 3:19. Ilizwe lonke latshiywa ukuthi livume isivuno salokhu elalikukhethile. Isandla somoya kaNkulunkulu esivikela ububi babantu sasuswa ebantwini ababeyale ukwamukela isipho somusa wakhe. Ububi bavunyelwa ukuthi bukhule njalo bugxile. Njalo umhlaba wonke wabona izithelo zokuphika ngamabomo ukukhanya. GC 265.1. Impi yokulwisa iBhayibheli eyayiqhutshwe okweminyaka eminingi elizweni laseFrance yaphetha ezehlakalweni zomvikela. Ububi lobu obasabalalayo kwakungumphumela womsebenzi weRoma wokuncindezela iBhayibheli. Kwabonisa umzekeliso osobala ongakaze ubone ngomhlaba wonke owawungenxa yokusebenza kombuso kaPapa. Kwaba yisibonelo somphumela womsebenzi wezinkulungwane zeminyaka owawenziwe yimfundiso yebandla leRoma. GC 265.2. Ukuncindezelwa kweBhayibheli phakathi kwesikhathi sokubusa kukaPapa kwakuveziwe ngabaprofethi, njalo lomambuleli uchaza isiphetho esibi esasiza kwehlela ilizwe laseFrance ngenxa yamandla wendoda yesono. GC 266.1. Ingilosi kaNkulunkulu yathi, zona ziza kunyathela phansi umuzi ongcwele inyanga ezingamachumi amane lambili. Ngiza kubanika ofakazi bami ababili amandla okutshumayela insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha begqoke amasaka. Kuza kuthi sebebuqedile ubufakazi babo, isilo esiphuma emgodini ongelankawulo silwe labo, sibanqobe sibabulale. Lezidumbu zabo ziza kusala zidindilizile emgwaqweni yomuzi omkhulu othiwa ngokukomoya iSodoma leGibhithe, lapho inkosi yethu yabethelwa khona. Labakhileyo emhlabeni baza kuthokoza ngabo, bathabe, banikane izipho, ngoba abaprofethi laba ababili babeluhlupho kulabo abakhileyo emhlabeni. Kwathi ngemva kwalezo nsuku ezintathu ezilengxenye yosuku umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kibo. Wabe sekusuka besima ngenyawo zabo. Abababonanga behlelwe yikwesaba okukhulu. Isambulo 11, verse 2 to 11. GC 266.2. Isikhathi esichazwa lapha eseminyaka ezinyanga ezingamachumi amane lambili njalo lamalanga ayinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha sikhomba isikhathi esifananayo esiveza ngokufanayo isikhathi lapho ibandla likaKristu elizahlukunyezwa ngaphansi kwamabandla waseRoma. Iminyaka eyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha yokubusa kukapapa yakuqala ngomnyaka ka-AD 538, njalo yaze yaphela ngomnyaka ka-1798. Ngaleso isikhathi ibutho laseFrance langena edolobheni laseRoma lafika labopha upapa njalo wafela khona. Loba nje upapa omutsha wabekwa esikhundleni sakhe, umbuso wabopapa awuzange kusukusela lapho uthole amandla owawulawo endulo. GC 266.3. Ukuhlukunyezwa kwebandla akuzange kuqhubeke ngaso sonke isikhathi eminyakeni leyi eyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha. UNkulunkulu ngomusa wakhe waquma isikhathi sokuhlukunyezwa kwabo saba sifitshane. Nxa wayechaza ngaphambilini uhlupho olukhulu olwaluza kwehlela ibandla, umsindisi wathi, uba lezi nsuku bezingafinyezwanga, bekungeneliswe muntu. Kodwa lezo nsuku ziza kufinyezwa ngenxa yabakhethekileyo. Mateyu 24, verse 22. Ngenxa yendosela yomvukela, ukuhlukunyezwa kwamaKristu kwama ngaphambi kokufika komnyaka ka-1798. GC 266.4. Nxa wayekhuluma ngofakazi ababili, umprofethi waqhubekela phambili wathi, laba bayizihlahla ezimbili zama-oliva, lezinti zezibane ezimbili ezimiswe phambi kwenkosi yomhlaba. Isambulo 11, verse 4. Ilizwi lakho, watsho uDavida, liyisibane enyaweni zami, lokukhanya endleleni yami. Amahubo 119, verse 105. Ofakazi ababili bamela imibhalo etholakala eTestamentini elidala lelitsha. Wonke omabili aqakathekile kakhulu ekuvezeni ukudabuka nokuqhubekela komthetho kaNkulunkulu. Wonke njalo angofakazi becebo losindiso. Imifanekiso lemnikelo njalo lesiprofethi seTestamenti elidala ikhomba phambili umsindisi ozayo. Incwadi zeTestamenti elitsha zikhuluma ngomsindisi osebuyile ngendlela efana xathu laleyi eyachazwa endulo lasesiprofethini. GC 267.1. Baza kutshumayela insuku eziyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha begqoke amasaka. Phakathi kwesikhathi lesi, ofakazi bakaNkulunkulu bahlala besesimeni esihlakeleyo. Amandla kapapa enza imizamo yokufihlela abantu ilizwi leqiniso. Babeka phambi kwabo ofakazi bamanga ukwenzela ukuthi baphikise ubufakazi babo. Nxa iBhayibhili lalikhishwe ngabaphathi bebandla lamakhosi, nxa ubufakazi balo basebungcolisiwe njalo nxa yonke imizamo yasenziwe eyayingacatshangwa ngabantu njalo lamadimoni eyokususa ingqondo zabantu kilo ngesikhathi lapho bonke abenza imizamo yokuveza amaqiniso walo babezingelwa bethengiswa belinyazwa beqhitshelwa emigodini bebulawelwa ukholo lwabo kumbe bebanjwa ngamandla ukuthi babalekele ezintabeni lasembalwini zomhlaba ngaso lesi isikhathi ofakazi ababili bachumayela begqoke amasaka lobo kokunjalo baqhubeka ngobufakazi babo okweminyaka eyinkulungwane lamakhulu amabili lamachumi ayisithupha phakathi kobunyama kwalamadoda athembekileyo ayethanda ilizwi likaNkulunkulu njalo ayelomhawu ngokudunyiswa kwakhe kuzo lezi inceku ezithembekileyo kwanikwa ukuhlakanipha lamandla wokuveza iqiniso lakhe phakathi kwaso sonke lesi isikhathi GC 267.2 Uma kukhona ofuna ukubalimaza lava kuphuma umlilo emlonyeni yabo uqothule izitha zabo uzakufa ngokunjalo ofisa ukubalimaza Isambulo 11 verse 5 Abantu ngeke bavoxe umthetho kaNkulunkulu betholakale bengelacala phambi kwakhe Umutsho wecala leli elesabekayo ubekwa wacaca emaphethelweni wencwadi kaSambulo Ngiyabaxwayisa bonke abawenzayo abawezwayo amazwi esiprofiti alotshiweyo kulincwadi uma umuntu esengezelela konke kuwo uNkulunkulu uzakwengezelela kuye izifo ezilotshiweyo kulincwadi uma umuntu ephungula amazwi esiprofeti alotshiweyo kule incwadi uNkulunkulu uzaphungula isabelo sakhe esihlahleni sokuphila lasemzini ongcwele lasezintweni ezilotshiweyo kule incwadi Isambulo 22 verse 18 lo 19 GC 268.1 Zinjalo izixwayiso ezinikwe uNkulunkulu ukuvimbela abantu ukuthi bangenzi imizamo yokuntshintsha loba ngayiphi indlela lokhu okuveziweyo lokukhulunyiweyo izixwayiso lezi ziyakhuluma njalo lakulabo abasebenzisa indosela yabo ukuhugela abanye ukuthi baphathe kalula umthetho kaNkulunkulu kumele zenze besave bonke abakhuluma amagama wokuthi akusondaba yalutho ukuthi sigcine umthetho kaNkulunkulu loba awusigcini bonke abaphakamisa imbono yabo phezu kwalokho okuvezwe lizulu bonke abenza imizamo yokuguqula umutsho wombhalo osobala ukwenzela ukuthi usekele intando yabo kumbe besenzela ukuthi bahambelane lomhlaba bazithezela olule nkume izwi elilotshiweyo umthetho kaNkulunkulu uzalinganisa isimo somuntu wonke njalo ubeke icala bonke abazatholakala belecala phambi komhloliso lowo GC 268.2 nxa sebeqedile intshumayelo yabo isikhathi lapho ofakazi laba ababili abazatshumayela begqoke amasaka saphela ngomnyaka ka-1798. Nxa babe semaphethelweni umsebenzi wabo owawusuthile. Owawusuthile. Owawusethele. Impi yayizama phezu kwabo ilethwe ngumbuso owawuvezwe sengathi wawuphuma emgodini ongelankawulo. Emazweni amaningi ezwekazi laseYurophu, amandla amaningi ayebusa ebandleni laselizweni okweminyaka engamakhulu amaningi ayethunganyelwa nguSathane esebenzisa umbuso kaPapa weRoma. Kodwa lapha kuvezwa olunye uhlobo lwamandla kaSathane olwaseluphakama. GC 268.3. Kwakuyindlela yokusebenza kweRoma ngaphansi kokucatsha ngokuthi babengabalungileyo abalandela iBhayibhile, ukuligcina livalelwe phakathi kolimi olungaziwayo njalo licatshile emehlweni wabantu. Ngaphansi kombuso weRoma, ofakazi laba batshumayela begqoke amasaka. Kodwa omunye umbuso, isilo esaphuma emgodini ongelankawulo, sasizaphakama senze impi esegcekeni silwisane lelizwe likaNkulunkulu. GC 269.1. Idolobho elikhulu, emgwaqweni walo lapho ofakazi ababulawelwa khona, njalo lapho izidumbu zabo ezilele khona ngokomoya iGibhithe. Phakathi kwawo wonke amazwi aveziweyo emibhalini yeBhayibhile, ilizwi laseGibhithe laziqhenya laphika ukuthi kwakulonkulunkulu ophilayo, njalo laphika lemilayo yakhe endulo. Ayikho enye inkosi eyake yazimisela ukuphikisa lamandla asezulwini ukwedlula lokho okwenziwa yinkosi yaseGibhithe. Nxa umbiko wawusiza phambi kwakhe ulethwa nguMose egameni likaNkulunkulu, uFaro watsho amazwi alandelayo ngokuziqhenya. Inkosi ingubani ukuba ngilalele ilizwi layo? Ngivumele abakwe-Israyeli bahambe na? Kangiyazi inkosi, futhi kangiyi kubavumela abako-Israyeli ukuba bahambe. Exodus 5 verse 2. Lokhu kuyinkolo yalabo abangamukeliyo ukuthi kulonkulunkulu ezulwini, njalo ilizwi elivezwa njengeGibhitha lalizanika ilizwi elifananayo lokuphika intando kaNkulunkulu ophilayo, njalo bezabonisa umoya ofananayo wokungakholwa njalo lenkani. Umuzi omkhulu ufananisiwe njalo ngokwakomoya lomuzi waseSodoma. Isono somuzi waseSodoma esekwephula umthetho kaNkulunkulu saboniswa kakhulu ngesimo sokungabi lomgoqo ekwenzeni kwabo okubi. Njalo isoni esifananayo sasizabonakala kakhulu elizweni leli elalizagcwalisa amazwi wevesi leyi. GC 269.2. Nxa silandela amazwi omprofitha ngalezi nsuku, sekusele isikhathi esincane ukuthi umnyaka ka-1798 ufike. Omunye umbuso owawususungulwe ngaphansi kwesimo sikaSathane wawuzaphakama ulwisane leBhayibhile. Njalo endaweni lapho ubufakazi babofakazi ababili bakaNkulunkulu ababezathuliswa khona, kwakuzabonakala khona inkolo efana lekaFaro yokungakholwa ukuthi kulonkulunkulu ophilayo, njalo lesono sokungabi lomgoqo ekoneni okufana laseSodoma. GC GC 269.3. Isiprofethi lesi sagcwaliseka ngokuphelela kwaso embhalwini yelizwe laseFrance. Ngesikhathi somvikela ngomnyaka ka-1793, umhlaba wokuqala wezwa iqula lamadoda ayezalelwe njalo akhulela edolobheni, njalo ayethethe amalungelo okubusa elinye lamazwe aphakemeyo aseYurophu. Bephakamisa ilizwi elilodwa bephika iqiniso elingcwele ukwedlula wonke, elamukelwa imphefumulo yabantu, njalo bephika ngelizwi elilodwa ukukholwa njalo lokukhonza uNkulunkulu. Ilizwe laseFrance yilo lodwa emhlabeni wonke elilembali eliqiniso, elaphakamisa isandla salo lahlamukela uNkulunkulu egcekeni kungasomfihlo. Kwaba khona abantu abaningi ababengakholwa ukuba khona kukaNkulunkulu, njalo kwaba labanye ababehlambaza ibizo lakhe, njalo basebekhona futhi lakhathesi lasemazweni afanayo laweNgilandi, Germany, laseSpain, njalo lakwezinye indawo. Kodwa ilizwe laseFrance lihamba phambili njalo lima phezu kwamanye embalini yomhlaba njengelizwe elilodwa elabeka umthetho edale lephalamende wokuthi akula nkulunkulu emhlabeni kumbe ezulwini. Abantu bonke baphakathi kwelizwe, okugoqela obaba labomama labantwana, bagida bahlabela lezingoma besamukela umbiko lowo. Blackwood's Magazine, November 1870, GC 269.4. Ilizwe laseFrance la ubonisa njalo isimo esifana lalesi esaseSodoma. Phakathi komvukela okwaba khona, kwakulomoya wokona lobudlova ofanana lalowo owabangela ukuthi amadolobho ayesemagcekeni abhidlizwe endulo. Njalo abalobi bembali baveza ndawonye ukungakholwa uNkulunkulu lokungathi kulomgoqo ekwenzeni okubi elizweni laseFrance ngendlela okubekwa ngayo esiprofethini. Okwakubambane kakhulu lomthetho lowo owawubekiwe kwakuyilowo owawusehlisa umtshado, wona oletha ubudlelwane obungcwele obedlula bonke abantu abangabambana ngawo, njalo oyisizathu esikhulu esibangela ukubambana komphakathi. Umtshado wenziwa ukuthi ube yinto nje esungulwa emthethwandaba ngokuthanda kwabantu njalo babelamandla wokwehlukana njalo ngokuthanda kwabo. Nxa abantu babezimisele ukusebenzela ukudinga icebo lokubhidliza konke okuhle emphakathini okuletha ukuthula empilweni zabantu, njalo bethola lesiqiniseko sokuthi isenzo sabo sasizaqhubeka kunzalo yonke eyayizalandela, babengeke baphume lecebo eledlula ukwehlisa isipho somtshado. USophia Amount, owayengomunye wababukisi owayedume ngokubi, wachaza umtshado welizwe lakibo njengenkonzo yobufebe. GC 270.1. Lapho inkosi yethu layo eyabethelwa khona, amazwi lawo agcwaliseka elizweni laseFrance. Kwakungakaze kube lelinye ilizwe lapho umoya wokuzonda uKristu owawuboniswa oboniswe ngale indlela. Kwakungekho njalo elinye ilizwi lapho iqiniso elalithole ukuphikiswa ngale indlela. Ngesenzo sokuhlukumeza okwenziwa yilizwe laseFrance kulabo ababemele ivangeli, base bebethele uKristu owayesesimeni sabalandeli bakhe. GC 271.1. Okwamakhulu eminyaka ayelandelana, igazi labangcwele lalichitheka. Nxa ama-wildness ayebeka phansi impilo zabo ezintabeni zasePiedmont, ngenxa yelizwi likaNkulunkulu njalo lobufakazi bukaJesu Kristu, ubufakazi obufananayo babuyenzwe ngabazalwane abahlonga abohlanga lwama-Albigenses elizweni laseFrance. Ngezinsuku zemvuselelo abafundi laba babebulewe ngaphansi kochuku olumangalisayo. Amakhosi labaphakemeyo abesifazana besikhosini, abantu ababeligugu lelizwe, babethokozele ukubukela ubuhlungu obaboniswa ngabalandeli bakaJesu. Abantu bohlanga lwama-Huguenots ababe lezibindi balwela amalungelo abo, bechitha igazi labo ezimpini eziningi abadlula kizo. Abavuseleli babekwa icala lokuba izephulamthetho, babekwa intengo emakhanda abo, bazingelwa njengenyamazana zeganga. GC 271.2. Ibandla enkangala, izizukulwane ezimbalwa zamaKristu asendulo zazilokhe zikhona elizweni laseFrance ngalesi isikhathi. Babecatshile ezintabeni zasenhla njalo babelokhe bephakamisa ukukholwa kwabokhokho babo. Nxa babezama ukuhlangana ezinkonzweni zantambama, babedonswa ngamasotsha njalo bahudulwe bagcinwe njengezigqili okwempilo yabo yonke. Abantu ababelunge okwedlula bonke njalo ababekhaliphe kakhulu abelizwe laseFrance babotshwa ngamaketane, bahlukunyezwa ngokuchuku okwesabekayo, bahlanganiswa lezikliwi lababulali. Abanye ababethole uzwelo babedutshulwa bahle bafe, bengalazikhali njalo bengelayo indlela yokuzivikela. Babewela phansi ngamadolo bethandaza. Amakhulu amaxhegu labesifazana ababengela ndlela yokuzivikela, labantwana ababengelacala, babetshiywa befile endaweni zabo zokubuthana. Ekuhambeni phakathi kwezintaba kumbe emhlabathini, lapho ababejwayele ukubuthana khona, kwakungayisiyo into emangalisayo ukuthola izidumbu zabantu ababegwaziwe kumbe ababelengisiwe ezihlahleni. Imizi yabo eyayibhidlizwe ngenkemba langamahloka yayiguquka ibe inkangala enkulu. Izenzo zonke lezi ezochuku ezayenziwa aziyenziwanga phakathi kobunyama kodwa ngaphansi kombuso kaLois 9. Kwakuyisikhathi lapho imfundo yaseyensi yayiphakanyisiwe. Abantu ababesebenza ezigodlweni babengabantu abaqeqetshileyo kakhulu njalo babelendosela ekwehliseni uthando lokulunga elizweni. GC 271.3. Kodwa isehlakalo esabamnyama okwedlula zonke ogwalweni lokwenza okubi, okwalusesabeka okwedlula zonke izinto zochuku phakathi kweminyaka yonke, kwakuyikubulawa okwenziwa endaweni okuthiwa yiSaint Bartholomew. Umhlaba usakhumbula lalamhlanje uchuku olwenziwa ngalolu suku. Inkosi yaseFrance ifuqwa ngamapriesti eRoma, yabeka ilizwi lokuthi kwenziwe lokhu. Kwakuza khala insimbi ebusuku eyayiza kwenza abantu ukuthi kwasekuyisikhathi sokubulala. Amakholwa ngezinkulungwane zabo ababelele ngokuthula emizini yabo bathembela ekuvikelweni kwenkosi yabo. Bahudulwa kungela lizwi lokuba limukisa njalo babulawa kabuhlungu. GC 272.1. Njengoba uKristu wayengumthungameli ongabonwayo njalo wayesusa abantu bakhe ebugqilini baseGibhithe, ngokufanayo uSathane wayengumthungameli ongabonakaliyo emsebenzini lowo wokubulala amakholwa. Okwensuku eziyisikhombisa ukubulawa kwabantu kwaqhubeka edolobheni laseParis. Insuku ezintathu zokuqala zazigcwele ulaka olungela kubalwa. Njalo ukubulawa lokhu kwakungekho edolobheni leli kuphela, kodwa ngaphansi kwelizwe lenkosi kwakudluliselwe kwezinye indawo lapho abavuseleli ababetholakala khona. Abazange behloniphe iminyaka lemihlobo yabantu, kumbe abantwana abancane ababengalacala lamaxhegu ayelenwele ezimhlophe, abaphakemeyo labaswelayo, abadala labancane, omama labantwana, bonke baqunywa ndawonye. Elizweni lonke jikelele, ukubulala lokhu kwaqhubeka okwenyanga ezimbili. Kwafa abantu abazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa. GC 272.2. Nxa umbiko wokubulawa kwabantu wafika eRoma, kwaba lenjabulo phakathi kwabathungameli bebandla engelankawulo. Umthungameli waseLorraine wabonga isithunywa lesi ngemiqhele eyinkulungwane. Umthungameli waseSaint Angelo wakhala ngentokozo, njalo insimbi zakhala endaweni zonke. Kwabaliswa imililo eyayithunqa ubusuku bonke, njalo uGrigori 13 ehanqwe ngabathungameli bebandla labanye abahloniphekileyo. Wasuka waya ebandleni laseSaint Louis, lapho umthungameli waseLorraine owayehlabela khona wabeka isicoco sokujabulela ukubulawa lokhu okwakwenziwe elizweni laseFrance. Njalo lalamhla esigodlweni saseVactium kulokhu kukhona imibhalo emithathu yaseVasseur echaza ukuhlaselwa kwamakholwa lenkosi labasekeli bayo behlela isenzo leso, njalo lokubulala ngokwakho. UGrigori wathuma uCharles wathumela uCharles iluba legolide, njalo ngemva kwenyanga ezine ukubulawa lokhu kudlulile, walalela intshumayelo eyayinikwa ngumpristi owayevela elizweni laseFrance. Wakhuluma ngalolu suku egcwele injabulo lentokozo, lapho upapa owathola khona umbiko njalo waphakama esiyabonga uNkulunkulu, njalo loSaint Louis. GC 272.3. Umoya ofanayo owathungamela abantu ukuthi babulale abantu eSaint Bartholomew yiwo njalo owathungamela izehlakalo zomvukela. UJesu Kristu wabizwa njengomzenzisi, njalo amazwi abantu baseFrance ayengawokuthi chola umzenzisi, besitsho uKristu, amazwi ayesabekayo okuthuka uKristu, njalo lokwenza ububi kwakuhamba ndawonye. Njalo amadoda ayizoni ezinkulu ayegcwele uchuku olukhulu aphakanyiswa emphakathini. Kukho konke uSathane waphakanyiswa, kodwa uKristu esimeni sakhe seqiniso lokulunga njalo lothando lwakhe olungela ubumina wabethelwa. GC 273.1. Isilo esiphuma emgodini ongelankawulo sizalwisana labo, njalo sibanqobe, sibabulale. Amandla ayebusa ilizwe laseFrance ngesikhathi somvukela, njalo lokubusa ngokwesaba, alwisana loNkulunkulu njalo lelizwi lakhe elingcwele ngendlela engakaze ibe khona emhlabeni. Ukukhonzwa kwaNkulunkulu kwasuswa ngokusebenzisa imithetho eyayibekwa ephalamende. AmaBhayibhili aqoqwa atshiswa phambi kwabantu bonke, kusenziwa yonke inhlekisa. Umthetho kaNkulunkulu wanyathezelwa ngaphansi kwenyawo. Yonke imfundiso yeBhayibhili yalahlelwa phandle. Usuku lokuphumula kanye ngeviki kwabekwa eceleni. Njalo endaweni yalo usuku lwetshumi kwabekwa lwaba lusuku lokuzithokozisa, njalo lokwenza okulihlazo phambi kwezulu. Inkonzo yokubhabhathiza lesidlo yayingasavunyelwa. Njalo imbiko eyayilengiswe emangcwabeni yayisisho ukuthi ukufa kwakuyikulala okunaphakade. GC 273.2. Ukwesaba uNkulunkulu kwenziwa kwabakhatshana lokuqala lokuhlakanipha, kodwa kwamukelwa njengokuqala kobuthutha. Zonke inkonzo zokukhonza zamiswa, kwasala inkonzo yokukhulekela elizweni. Omunye wamabhishobhu waseParis wabizwa ukuthi azokuba lengxenye yekwesinye isenzo esibi esedlula zonke esezike senziwa phambi kwelizwe lonke. Wabizelwa phambili ehanqwe ngabantu abaningi ukuba ezokutsho ukuthi ukukhonza kumbe inkolo eyayifundiswe okweminyaka eminingi ngokuphelela kwayo yayingelansiko yayo embhalini kumbe eBhayibhilini, kodwa kwakuyinto yokuzibumbela eyayiphuma ezandleni zamaPristi. Waqhubeka njalo ngokuphika ubukhona bukaNkulunkulu ezulwini, onguye ayigcotshelwa ukuthi amsebenzele. Njalo wanikela impilo yakhe ukuthi wayezasebenzela ukukhululwa kwabantu, lokulingana kwabantu, njalo lokuziphatha kwabantu. Waqhubeka njalo wabeka phezulu kwetafula izembatho zakhe zebandla, njalo wanga umongameli womhlangano lowo. Amapristi abanye labo balandela isenzo sikabhishobhu lowo. GC 274.1. labakhileyo emhlabeni bazathokoza ngalo bathabe banikane izipho ngoba laba profeti ababili babelohlupho kulabo abakhileyo emhlabeni. Ilizwe laseFrance lali thulise ilizwe lobufakazi labafakazi ababili bakaNkulunkulu. Ilizwe leqiniso lalala lifile emgwaqweni yalo. Njalo labo ababezonda imigoqo lemfundiso yomthetho kaNkulunkulu bathokoza kakhulu. Amadoda akhuluma phambi komuntu wonke bethuka uNkulunkulu osezulwini njengezoni zasendulo. Bakhala besithi uNkulunkulu wazi njani. Kukhona yini okwenza komdali ophakemeyo. Amahubo 73.11 GC 274.2. Ngesikhathi sokuhlanza uNkulunkulu esimangalisayo okunzima ukuthi sikholwe ngumuntu, omunye wabaphristi benkolo entsha wathi, "Nkulunkulu nxa ukhona, phindisele igama lakho elilanyaziweyo. Ngicela ukubona uzilwela. Lokhe uthule, uyesaba ukuletha udumo lwakho. Ngubani ngemva kwalokhu ozakholwa ukuthi uyaphila? Kambe akufanani yini lawa mazwi kaFaro? Ngubani uJehova ukuthi ngilalele ilizwi lakhe? Angimazi mina uJehova." GC 271.3. Isiwula sithi enhliziyweni yaso, "Akula Nkulunkulu." Amahubo 14:1. Njalo inkosi nxa ikhuluma ngalabo abaguqula iqiniso lakhe, ubuthutha babo buza kuba sobala kibo bonke. 2 Timothy 3:9. Ngemva kokuba ilizwe laseFrance lase lifake umthetho onqabela ukukhonza kuNkulunkulu, yena ophezulu ophila inaphakade, wasukela isikhatshana ukuthi bawele ekukhonzeni izithixo zokukhonzwa kwabo uNkulunkulukazi. Ngomcabango owayemukelwe ngowesifazane. Njalo lokhu kwenziwe iPhalamende ephezulu elizweni laseFrance. Omunye oloba ngembali uthi, "Leyi ngenye yenkonzo zesikhathi lesi ebonisa ukuthi abantu basebelahlekelwe ngumcabango njalo kwakungela eyinye eyiphikisayo ngendlela eyayingela ngqondo ngayo njalo ingela buntu. Iminyaka yesigodlo lesi yavulwa kwangena abaculi ababelandelwa ngabathungameli bedolobho behlabela ingoma yenkululeko njalo beqhuba isithombe esasibunjwe njengomuntu wesifazane wayembathe ingubo emele uNkulunkulukazi wabo asebezamkhonza abambiza ngokuthi uNkulunkulukazi omcabango. Wathi engeniswa esigodlweni bavula ingubo yakhe wabekwa esandleni sikamongameli benza isithombe lesi ukuthi sibe ngummeli walo ababekhethe ukumkhonza. IPhalamende yaseFrance yayisikhothamela njalo yasikhonza. GC 271.1. Isenzo lesi esibi sasilesimo esithile njalo ukubekwa kukaNkulunkulukazi womcabango
wavuselekeka. Kwenziwa umuntu wonke, kwenziwa umuntu wonke elizweni, endaweni zonke lapho abantu ababefuna ukufinyelela iziga eliphezulu komvikela. GC 275.2. Lo osungula inkolo yokukhonza umcabango wathi, bathungameli, ukuthathela izinto phezulu sekususiwe, wachiyela indawo ukucabanga. Amehlo wakho avalekile, ahlulekile ukumelana lobuhle bokukhanya. Namhlanje kubuthene abantu abaningi abaphakemeyo ngaphansi komphahla lolu, lapho olukhulunywe khona iqiniso ngokokuqala. Kule endawo izizukulwane zaseFrance sezenelise ukuba phakathi kokukhonza kweqiniso. Lokhu okokukhululeka njalo okomcabango. Kule indawo sibumba izifiso ezaletha ukuphumelela. Kwelizwe lethu. Kule indawo sisuse izithombe ezingaphiliyo, saletha isithombe esiphilayo, esilugugu lomvelo. GC 275.3. Bathi bengenisa unkulunkulukazi wabo esigodlweni, lo owayesikhulumi wamthatha ngesandla, wakhangela ebantwini esithi, bantu, yekelani ukuqhaqhazela phambi kwendumo engelamandla kaNkulunkulu elicabanga ukuthi ukhona ngenxa yokwesaba kwenu. Kusukusela lamuhla lingaphakamisi omunye ngaphandle komcabango. Ngilinika isithombo sakhe esihle njalo esilungileyo. Nxa kudingeka libe lezithixo, linikele kuphela kulezo ezifana lalesi. Liwe phambi kwamkhululi omkhulu. GC 276.1. Isithombe lesi ngemva kokuthi umongameli asange, sabekwa phezu kwemoda enhle, njalo sadluliswa phakathi kwexuku labantu. Sabekwa ethempelini laseNotre Dame. Sithathe indawo kaNkulunkulu. Kule indawo isithombe lesi sabekwa endaweni ephezulu, abantu baqala ukusikhonza. GC 276.2. Lokhu kwalandelwa ngemva kwesikhatshana isenzo sokutshisa iBhayibhili phambi kwabantu. Ngakolunye usuku, olunye ugatsha lwezembali lwangena endlini enkulu yedolobho besithi, phambili ngomcabango, njalo bethwele phezulu kwesigodo ingwalo ezazitshiswe ingxenye yazo ezazigoqela iTestamenti elitsha lelidala. Umongameli wabo wathi, yibo bonke ubuwula ababangela ukuthi uluntu lonke lubeze. Journal of Paris, 1793, number 318, quoted in Boucher's Rocks, Collection of Parliamentary History, volume 30, page 200.
and 201, GC 276.3.
Kwakungumbuso kapapa owawusungulwe umsebenzi owawusuqediswa yinkolo yokuthi akula nkulunkulu emhlabeni. Imithetho yeRoma yiyo eyayilethe isimo lesi. Kwezokuphilisana kwabantu lakwezombusazwe njalo lakwezenkolo ezaziholela ilizwe laseFrance ekubhujisweni. Abalobi nqwa babeloba ngobubi obuyenzakala ngesikhathi somvukela. Bathi icala lezenzo zonke lezi kumele libekwe phezu kwebandla lesihlalo sikamongameli.
Nxa kulandelelwa ukwehlulela okulukhuni kumele libekwe phezu kwebandla. Umbuso kapapa wawungcolise ingqondo zababusi wabenza ukuthi bazonde umsebenzi wemvuselelo. Wabenza bawenza isitha sombuso njalo njengento eyayihlukumeza ukuthula lokubambana emphakathini. Kwakuyikukhalipha kweRoma okwabangela ukuthi kube lochuku olungaka olwaphuma esihlalweni sababusi. GC 276.4. Omunye wamalungelo wabantu wawuhamba leBhayibheli. Kuzo zonke indawo lapho ivangeli elalisamukelwa khona, ingqondo zabantu zazivuswa. Babeqala ukuqamula intambo ezazibagqilazile, zabenza ukuthi bengabi lolwazi njalo bakholwe amasiko. Babeqala ukuzicabangela nokuziphatha njengabantu. Amakhosi wonke akunanzelela lokhu njalo aqala ukuqhaqhazela. GC 277.1.
Ibandla leRoma alizange lichithe isikhathi ukubasela imizwa leyi ababasebelayo. Nxa upapa wayekhuluma lombusi waseFrance ngomnyaka ka-1525, wathi inkolo leyi ayisoke ibophe njalo ibhidlize ukukholwa kuphela, kodwa yonke into, ukulunga, imithetho kanye lamazwi njalo lezikhundla zonke. Ngemva kweminyaka embalwa eyayilandelayo, upapa waxwayisa inkosi wathi, "Mhlonitshwa, ungadukiswa. Abavuseleli bazakuhlukumeza imithetho yelizwe kanye laleyi eyokukholwa. Isihlalo sobukhosi sisengozini efana laleyi ebandla. Ukusungulwa kwenkolo entsha kufanele kubuye lombuso omutsha. Abidjan History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, B2C, Chapter 36. Njalo labo ababefundisa ngezenkolo benza ukuthi bahlulele bengakabi lokuzwisisa ngokubatshela ukuthi imfundiso yemvuselelo yenza ukuthi abantu benze ububi nokuthi ibangela ukuthi inkosi ithathelwe uthando lwabantu abangaphansi kwayo njalo ihlukumeza ibandla kanye lelizwe. Ngale indlela ibandla leRoma lenelisa ukwenza ukuthi ilizwe laseFrance lizonde imvuselelo. Kwakuyimizamo yokuvikela isihlalo sobukhosi lokuvikela ababusi njalo lokuqinisa imithetho yelizwe. okwabangela ukuthi inkemba yokubulala ikhishwe elizweni laseFrance. GC 277.2. Abathungameli belizwe abazange bananzelele umphumela wezenzo lemithetho yabo. Imfundiso yeBhayibheli yayizahlanyela engqondweni zabantu iqiniso lokuzithiba lothando, khona okuyinsika yokuphumelela kwelizwe. Ukulunga kuyaphakamisa isizwe. Ngale indlela isihlalo siyaqiniswa. Izaga 14 verse 35 lo 16 verse 12. Umsebenzi wokulunga uzaletha ukuthula, njalo umphumela uzaba yikuthula lokuvikeleka kuze kube nini lanini. Isaiah 32 verse 17. Lo olalela umthetho ongcwele uzahlonipha ngokwethembeka imithetho yelizwe lakibo. Lo owesaba uNkulunkulu uzahlonipha inkosi yakibo ekwezweni kwayo, ekwenzeni kwayo lokhu okulungileyo ngaphansi kwamandla ayo. Kodwa ilizwe laseFrance alingasela ntokozo. Labeka imithetho eyayibangela ukuthi iBhayibheli litshiswe, babulala labafundi balo. Eminyakeni eyalandelayo amadoda ayelokulunga lokuzithiba, amadoda ayekhaliphe kakhulu kwezemfundo, ayebonise isibindi sokumela ukholo lwabo. Okweminyaka eminengi basebenza ezihotsheni njengezigqili, abanye babulawa ngomlilo, abanye babolela emigodini. Inkulungwane eziningi zathola ukuphephela emazweni ayeseduze labo. Njalo loba kwaqhubeka okweminyaka engamakhulu amabili lamashumi amahlanu ngemva kokusungulwa komsebenzi wemvuselelo, GC 277.3. Kwakungavamanga ukuthi kube lenzalo yabantu baseFrance phakathi kwesikhathi lesi eside engabonanga amehlo wayo abalandeli bakaKristu begijinyiswa bebalekela ulaka lwalabo ababefuna ukuchitha imiphefumulo yabo, njalo bebaleka lenhlakanipho ababelayo kwezokusebenza ngezandla kwezemithetho, besiyathuthukisa indawo ababebalekele kizo. Ngeziga elifananayo, nxa babethuthukisa indawo lezi ngezipho ababelazo, ilizwe lakibo lalisala lisilela ebungcitshini lobo. Nxa lokhu okwakufuqelwe ngaphandle kwelizwe laseFrance kwakugciniwe, ngabe phakathi kweminyaka leyi engamakhulu amathathu izipho lobungcitshi beziphepheli lezi babusetshenziswe ukulima elizweni lakibo. Ngabe phakathi kweminyaka leyi engamakhulu amathathu isipho sokusebenzisa izandla sasisetshenziswa ukuphakamisa iziga kwezokubunjwa kwezinto. Ngabe phakathi kweminyaka leyi ubungcitshi bokujula kwengqondo zabo kwakusetshenziswa ukuthuthukisa ezemvelo lokucabanga kwabantu, ngabe inhlakanipho yabo yayihola imihlangano yabo lesibindi salo silwela ilizwe lokulunga kwabo kubhala imithetho yelizwe, njalo lenkolo yeBhayibheli iqinisa imicabango njalo ilawula imizwangedwa yabantu. Kodwa elizweni belizaba kanganani, igugu elizungeze ilizwe laseFrance kepha ilizwe elilodumo elithuthukileyo njalo eligcwele injabulo ilizwe elizaba ngumzekeliso kuwo wonke amazwe, GC 278.1. Kodwa isenzo esimnyama lesi saxotshwa emhlabeni waseFrance bonke abafundisi bobuntu, intshantshu zonke zokulunga, bonke abantu ababevikele isihlalo ngokwethembeka ilizwe lonke lathi kulabo ababezimisele ukwenza ukuthi ilizwe labo liphakame kakhulu emhlabeni wonke, khethani lokho elikufunayo. Ukutshisa kumbe ukuphephela kwamanye amazwe, ekugcineni ukubhidlika kwelizwe kwasekuphelile. Kwakungasela umzwangedwa olawula abantu. Kwakungasela inkolo eyayiza donselwa ekutshiseni. Njalo kungasela labo abathanda ilizwe lakibo ababengaphoqelwa ukuthi bayephephela kwamanye amazwe. Njalo umvikela lobube bawo waba umphumela, GC 279.1. Ngemva kokubaleka kwama-Huguenots, kwaba khona ukuwa kwezinto zonke elizweni laseFrance. Amabhizimusi ayesebenza kahle eqala.